Dube, indaba zokubusa indaba ezimele zisetshenziswe ngobunono nangenkalipho yi-wisdom enengi kakhulu. Lokhu okwenziweyo ukuthi city council namapholisa masinyane bethi akusavunyelwa abantu bengene ngezimota eHarare yikho osokwenze ukuthi kube lengxabangxoza leyi enze ukuthi kugcine umuntu oyedwa esebhubhile, kuthiwa udutshulwe wadutshulwa ngamapholisa. Lokhu yinto esihluphayo kakhulu thina esisebenzela amalungelo oluntu ukuthi nxa kuvuke udlame eHarare eZimbabwe yinto ebuhlungu, yinto umongameli uMnangagwa osekumele ayisebenze masinyane.
Sizokuthiwa njalo ke ezitaladini lapha kumbe ngithi emgwaqweni kade kulaba abantu abavela kubutho, kambe ibutho lalo kumele lincedise yini amapholisa nxa kubuya iindaba ezinje?
Ibutho selike lasebenza ngoNovemba kukhanya liphendukile, kutshengisela ukuthi kulokungasithiseki ngendlela amapholisa asebenza ngayo. Sibonile kufakwa umkomishi omusha wamapholisa amatanga, but kuningi okusamele kwenziwe ukwenzela ukuthi uZulu asithiseke ukuthi singenile sibili kwi-new dispensation ethiwayo. Otherwise impilo zabantu zonke zinzima, abantu bathwele gadalala.
Pho-ke ukuhlukuluzwa kwabantu abathengisa emgwaqweni njalo lalabo abatshala amagumbi kuyaphela sokutheni?
Iqiniso elikhona ukuthi i-economy kusamele iguquke, abantu bethole imisebenzi. Yikho-ke lapho ukudubeka lokhu ukuthi abantu bathengisa ezitredini okuzaphela khona. Esindebeleni kuthiwa inhlwa ayibanjwa ngekhanda. So nxa abakhokheli befica kule ndubo esizisezile minyaka zangakhona, akutho ukuthi ngokungena komuntu ogqoke isudu entsha namuhla sokufika ukuthi zonke izinto zizahle ziguqiwe. Kuzathatha isikhathi, njalo kumele abantu ama-citizens eZimbabwe etsho lawo ukuthi afisa ukuthi inguquko eyenzakalayo yenzakale njani.